Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Elingali tshona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 20 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5643 asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni, yabulala abalikhulu lengxenye 150.
Incwadi le iyathinta ikakhulu indaba eziningi kusihluphayo njengemathebeleleni, okugoqela udaba lombhuqazwe wegugurawundi eligoqela njalo kuswelakala kwentuthuko emathebeleleni.
Abenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu emaNdebeleni sebebhale incwadi eqondiswe enhlanganisweni zamazwe omhlaba bekhonona ngesimo sokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni.
Sicela thina inkokeli ye-AU uba uRamaphosa akwazi ukungenelela endabeni zaseZimbabwe, angenelele ke ngepolisi ethi yona African Peer Review Mechanism.
Kulequla lezizalwane zeZimbabwe elihambe ngenyawo lisuka eJohannesburg lisiya ePretoria ukuyafaka isicelo sokuthi eleSouth Africa lingenele kudaba lweZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5643 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Leli gcikwane selibulele abantu abalikhulu lengxenye 150 kwasinda abazinkulungwane ezedlula ezine 4,442. Abe African Union bathi emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.1 million. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 26,618. Kuthi abekoleji le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22,000,004 abafunyenwe bele COVID-19, yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalombili 788,803. Abenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu esigabeni seMandebeleni sebelobe incwadi eqondiswe kumongameli Emmerson Mnangagwa uhulumende weZimbabwe. Inhlanganiso zamazwe womhlaba esigoqela United Nations, SADC, African Union lezinye bekhonona ngendlela uhulumende weZimbabwe aqhuba ngayo umsebenzi esephula ilungelo loluntu, ikakhulu ukubopha lokuhlukuluza labo abamsolayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Encwadini le abayilobe izolo abenhlanganiso lezi bathi bakwenze ngenjongo yokubonisa amazwe omhlaba ngocuku olwenzakala eZimbabwe, abathi lulakho ukuletha ukungahlaliseki hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, umqondisi we-Habakkuk Trust oyingxenye yomanyano we-Civil Society Organization of Matabeleland, uchasisa ngale incwadi.
Iyathinta ikakhulu indaba eziningi kumbe okuningi nje okusihluphayo njengeMatabeleland, okugoqela udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kuswelakala kwentuthuko eMatabeleland, lokuhlukunyezwa lokungaphathi kahle kwabantu basemathebeleni.
Olwela amalungelo oluntu ongumabhalane jikelele we-ibheju likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lonkomo
ukuthi abantu befe bethule nokuthi umhlaba ungabekwazi ukuthi zona inhlanganiso zeMandebele nezicabangani kungaba intwendi kuhle zizikhulumele zitsho ukuthi hayi okwenziwayo le ndlela okukhulunywa ngayo yiyo indlela eyasenza saphela njalo ukuthi umhlekazi uNdlovu akakathi kwabobhishop abangu-6 ebe nguyokhethwayo kuyatshengisa sobala ukuthi silokhe siku-1980 ngegukurahundi amaNdebele lokhu ehlukunezwa ezonda kodwa kuthi lathi siwubikele umhlaba kusokukumhlaba ukuthi yagoqa izandla ngomdeni uyama lathi
umnumzana Efi Ncube omunye njalo wabalwela ilungelo loluntu uthi incwadi iqondile ngoba uhlupho olukhona ezweni selifuna umhlaba ungenele
isimo siveza kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kazilungelanga ukuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho ukuhlukunyezwa kwabantu ukubandlululwa kwabantu basemathibeleland yinto esidinga umhlaba udaba lolu seludinga umhlaba wona wonke jikelele ngakho-ke lokho abakwenzileyo ukubhala bethatha lolu daba belukhweza emhlabeni phezulu benze into efaneleyo into eqondileyo
kukho konke osekuthe kwalotshwa zinhlanganiso ezizimeleyo sekuke kwalotshwa ngezinye njalo inhlanganiso ezehlukeneyo ezweni kodwa uhulumende kumalanga adlule utshele iqula ebelithunywe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa ongumgcinisihlalo we-African Union ukuba akulanhlupho eZimbabwe njalo akulamalungelo oluntu ayephulwa nguhulumende umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ephendula incwadi elotshwe ngamabhishop abenkonzo ye-Roman Catholic ukhethe ukuwasola esithi kawashiyane lezombusazwe akhangelane lokukhokhela amakholwa enkonzo le ukuba asindiswe ethi inkinga ezibhekane lelizwe kwezomnotho zibangelwa izijeziso ezafaka ngamazwe athuthukileyo afana leMelika hathi inkohlakalo etshona ibabazwa ngabantu Inhlanganiso ezizimeleyo ziswele kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu ukubotshwa kwabantu mahlayana ukungabi lentuthuko esigabeni ukweyiswa nguhulumende kanye lodaba lombhuqazwe wegugurahundi uhulumende alokhe edonsa inyawo ukululungisisa lokubandlululwa mgceke kwabantu lesigaba nguhulumende ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Iningi labantu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo elizweni baveza ukukhathazeka ngokwenza kukahulumende lapho ekhuzwa esetheswa amacala bonke abazama ukumbonisa ngomonakalo selizweni kulokuthi azinuke amakhwapha alungisise inkinga ukukhalazwa ngazo. Lokhu kuza ngemva kwempendulo kahulumende kuncwadi elotshwe inkokheli yenkonzo ye-Roman Catholic Church ngesimo esiselizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekuphenduleni incwadi elotshwe inkokheli yeZimbabwe Catholic Bishops Conference ZCBC emele uhulumende umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhethe ukungaphenduli izikhalazo ezimunyethwe yile ncwadi kodwa esola amabhishophu ngokuyiloba uZiyambi uthi okwenziwe ngamabhishops la kuphambana lokumele kwenziwe ngabezokholo njalo kuyikweyisa ubukhokheli bebandla lakhe lohulumende
by allowing themselves to be manipulated into joining what is so clearly
khona ukuthi bavumele ukusetshenziswa ukukhuluma ngezinto zamanga ezingekhoyo abebandla lesikatolika leli kungcolisa igama labo kanye lelabazalwane balolu kholo akulankinga ekhona eZimbabwe ilizwe alikho kulesi simo esibi esichazwayo kwezonotho lenhlalakahle yabantu
on the brink of any form of socio-economic inclusion.
Enye ingcwethi ecubungula ezomnotho ephatheke njalo lakumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Masimba Manyanya uthi okwenziwa nguhulumende kuyadanisa okusekelwe ngumnumzana Prosper Dube wasemzini weQueensdale eHarare okhuthaza uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokulandula into ezimgceke
uhulumende wakuleli kudala engavumi amacala etheswa ngabantu zangama organizations ezama kumbonisa ukuthi into ayenzayo le ibulala ilizwe kusibisela emva kakhulu kakhulu.
Abebandla leZimbabwe Communist Party ZCP bathi uhulumende uyawalahla amathuba ukuthi akhulumisane loZulu lapho kuthe kwaphakanyiswa indaba emsola unobhala waleli bandla esigabeni sakobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi kuyadanisa osekusenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Sicabanga ukuthi ngemva kwenkulumo kaMonica Mtsanga embi akade iqondiswe kwabezonkulu umongameli Mnangagwa uzaphozisa umlilo kodwa laye simbona ewagcizelela amazwi lawo enzondo esithi abezenkolo nqa befuna ukukhuluma ngokwenzakala ezabelweni abajoyine ipolitiki. Thina siyazwisisa ukuthi kungani abamansonto bekhathazeka ngenhlupho eziselizweni ngoba insonto kulapho abantu abathola khona ithemba lokuthi izinto zizalunga. Abaphathi bamansonto bathwala nzima ukuthumayeza abantu abalandileyo abangalamsebenzi lendawo yokuhlala.
Udubo ngohulumende kaMnangagwa lezano PF uLubambo uthi yikuthi uhulumende akalithandi iqiniso lapho elitshelwa.
Uhulumende akakwemukeli lokho ngoba iqiniso kalithandi funa ukutshelwa ukuthi wakhethwa nguNkulunkulu.
Kodwa uhulumende uthi akukho nkinga elizweni njalo okwenziwa ngabezokholo yikuphambana kumsebenzi wabo wokuhola amakholwa ukubadonsela kundlela zikaNkulunkulu zokuphila hatshi ukuphatheka kwezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uvuke ngolaka ethuka amabhishopu esikatolike esithi abaphume emgceke nxa sebefuna ukungena kwezombusazwe benze njalo hatshi ukucatsha ngecawe. Lokhu ukutsho lapho ekhuluma emhlanganweni wedale laphezulu ebandleni lakhe eleZanu PF Politburo izolo eHarare. Uhulumende uthi okuyinkinga osekuphazamise isimo somnotho eZimbabwe yizijeso zomnotho ezabekelwa inkokheli ebandleni leZanu PF lohulumende wakhe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Kodwa benhlanganiso zokholo ababalisa abeZCBC lezinye kanye lezabalwela ilungelo loluntu baveza ukuba okuqhubeka kubulala umnotho lokudala ukungahlalisekeli izweni yimisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kulevtok lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Amazwi enkokheli yabokholo lwesiRoma eZimbabwe Bishops Conference awukusola uhulumende ngokwephula amalungelo kaZulu lempendulo kahulumende eyamazwi la asedale inkulume ebantwini abaningi besithi uhulumende wayengamelanga aphendule ngamazwi alukhuni njengalawo asethulwe iziphathamandla zakhe ezivalisa umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Kodwa bakhona abathi yona inkokheli yamabishop eRoma yayingamelanga icothoze uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Minister uMstwanga nxa ukhangela indlela amabishop abeka ngayo indaba yabo asompendulo ebezingacatangelwa ukuthi singabuya ebantwini abadala abasiphathele ilizwe ikakhulu kuminister uMstwanga. I-response yabo ayihambelani lama-issues afakwe ngabobishop. Singa umongameli
Daba mnumzana Fuzwayo uyavumelana naye yini lapha ubaba uSibanda ukuthi hayi labo bishop labo baphambanisile ngabe ke badonsela ngasese umongameli baxoxisana naye kulokuthi bahle bahaze imbiko yabo emphakathini kwezwakala esikhathini sesingasavumi ungaphosela ukucina baba Sibanda
engalitho ngelokuthi isituation leyi isibhedi kodwa ayikabi imvika ngako nxa abantu bangahlanganisa ingqondo bonke bayekele ukukhulumisana nge-social media bakhulumisane ezisasele themba lakho ngelokuthi umongameli kuzamele ukuthi laye labo futhi abafundisi kube khona ukudingana abantu laba bahlale behind doors ababhishophu la ngabantu abakhulu kakhulu awuka esingakhangalela ukuthi bakhulume into zabo nge-social media esikhangalela nje ukuthi ngufuzwayo ukuthi babe ngabantu abadala abahlalisana phansi ngithemba ukuthi siyafunda ukuthi kasifundeni ukukhulumisana ngo-social media siyasabe sihlabela ukuthi siqakezelwe ngama-supporters kodwa singa bese lwalomunye laye bese kwanye siyale kasindawo nithemba ukuthi siyafunda njengabazibabhwele ukuthi asifundeleni ukukhulumisana.
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa indawonye lomnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kulequla lezivalani zeZimbabwe elihambe ngenyawo lisuka eJohannesburg lanzela yafika emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria lisiyamcela ukuthi athathe amanyathelo abanzi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula labeZimbabwe laba abahlanu lingene kulolu hambo lwamakhilomitha ngamachumi ayisithupha ngehola lesiyagalombili ekuseni. Obekhokela lolu hambo umnumzana Trustin Ndlovu ongumgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uthi bafisa ukwazisa umongameli Cyril Ramaphosa lenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa i-African Union ukuthi isikhathi sokukhuluma ngeZimbabwe sesedlule sekufuneka amanyathelo aqatha.
Sicela thina inkokeli ye-AU uba uRamaphosa akwazi ukungenelela endabeni zaseZimbabwe angenelele ke ngepolicy ethi yona African peer review mechanism. Umthetho ovumelayo ukuthi amanye amazwe akwazi ukungenelela endaweni zezelinye ilizwe lala e-Africa. So ngaleyo ndlela sicela ukuthi uRamaphosa akwazi ukufaka i-issue yaseZimbabwe ku-agenda.
Ngenxa yokuthi abeZimbabwe laba abenelisanga ukuthola imvumo yokufola emgwaqweni omkhulu olubhekise ePitori, amapholisa abakhiphe kulo mgwaqo athi bahambe imigwaqo emncane. Kodwa komunye wabebeyingxenye yalolu hambo unkosazana Bora Piri uthi njengoba bebalekele kwele South Africa sekungumlando kaRamaphosa ukuthi asize laba bantu asebebaleke kubo bazogcwala ezweni lakhe.
Sila kuya ngithi kumele abenjani asize like yena makhuluma I'm sure uza kuzazwakala like kunzima I'm telling you kunzima. Nathi we wish ukuthi sibe kulele ethilizwe wabo sibe free sibe independent mara angeke sikwenze lokho cause ekhaya kuwest.
Omunye wabebe kulolu hambo unkosazana Loveness Kotora uthi bafuna uRamaphosa azi ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ufuna ukususela amanqe yiloba ngubani ozama ukukhonona ngalokho kwenzakalayo. Le yinto eguzelelwe umnumzana Emmanuel Banda wawengxenye yaleliqula esithi kufanele i-AU ingenele umumo ungakafiki kusibanga sokungalawuleki eZimbabwe.
Kusele ukuthi sifake attention kusadithi ku-African Union ni so le nyaka sikhuluma bengasizwa ukugroundi yabuya yadlula kwabuya iSAP yadlula kwabuya umramba thina badlula manje so une ground futhi esithathu abantu sebebulawa ba abductwa ngakho sithi uRamaphosa le leadership yase Africa jikelele izanu PF is a threat to African security.
Inengileza lwanze zimabhe bakhombise ukusekela uhambo lwabahlali laba kodwa ke bakhona bathi into engasoke isize lutho imizamo ukuthola kuphawula kwebandla lezano PF ngalolu hambo lenhloso yalo ibingakaphumeleli ngesikhathi kuphethwa loludaba. Umnumzana Thwasi Ndlovu uthi baningi kakhulu abeZimbabwe abebefuna ukuba ingxenye yalolu hambo kodwa kimthetho yokufola ngalesi sikhathi se-coronavirus yiyo engabele abaningi ukuthi babe ingxenye. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amasosha akwele Mali enze ukungekho emthethweni kulandela ukuhluthuna umbuso lokubopha obengumongameli umnumzana Ibrahim Boubacar Keita lobese ngumsekeli wakhe. URamaphosa ongumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Union uthi amasosha ahluthune intambo zombuso kumele akhulule uKeita lomnumzana Boubacar obengumkhokheli welizwe. Kulenhlanganiso eziningi emhlabeni wonke jikelele ezicothoza ukwenziwe ngamasosha la athi kuza kwenziwa ukhetho kulelo lizwe esikhathini esifitshane esilandelayo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi okwenzakale kwele Mali
kubakhumbuza ukususwa kwayengumongameli uMui uRobert Mugabe. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana George Mkwananzi uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona Dube ukusuthuna umbuso akukaze kwaba yinto enhle noma kungaze bekuthele. Yebo abantu bangagijima bangena isitalada ngenxa yokuthi umuntu othile obesebusa isikhathi eside. Kodwa ke akuvamanga ukuthi abantu abangena ngokuhluthula izintambo zombuso kube ngabantu abazobusa ngendlela eqondileyo. Umkhuba omubi mubi njalo ungaze uvumele ungene uzohlala ngaso sonke isikhathi usungumkhuba ozohlala ukhona usuziperpetuator loko kuthiwa yi-tradition. So kumele kube yinto ongambelanga yijatshulelwe noma yisiphi lizwe lapho ethe yenzakala khona. Lapho obona khona kusuba likhulu emfo kaDube ayizukuba ngeyokugcina, ikhona ezokuba khona, ikhona izokwela neyinye eyiza neyinye kuze kuye kulungiswe. Kungumkhuhlane omubi kakhulu.
Ye khonokho-ke akukhumbuzi okwenzakala eZimbabwe.
Kuyangikhumbuza mfowethu ngoba eliqala izwe laseZimbabwe ukuthi kube nabantu abangena embusweni ngokuhluthuna okungekho emthethweni, njengoba nje sazi ukuthi ungenile umlandela waleyo ndlela. Kwabhadalazwa kwenziwa izaba kwathiwa kukhona ama-election wangena, kodwa sikwazi ukuthi ukhona kwanafana ngenxa yokuthi besebenzisa izimpande zekhulu. Uvele nanamhlanje ngumuntu ongene ngezithelo zekhulu ngokuhluthuna. Akuzukuphetha ngaye, akazukuba nguye okugcina ukuthi angene njengomuntu ozokhongozela izithelo zekhulu. Ukhona omunye nawe ozomkhupha, naye lo ozongena kukhona omunye ozomkhupha kuze kulungiswe lowo mkhuhlane. Uvele uqedwe nya izwe lithunyiselwe, uxotshwe umoya lo wokuhluthuna kwezitambo zombuso.
UMnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ekuqaleni kukaNhlangula, uhlangothi lukahulumende weMelika eliphathisa amazwe omhlaba kunhlelo zentuthuko olwe-US Agency for International Development, USAID, luphe izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola, $350 million, emazweni ase-Sub-Saharan Africa ukuthi isebenzise ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Imali le ijonge ukubona ukuba imisebenzi yenhlelo zethu zokuhlenga imiphefumulo kanye lokunceda amazwe esebenzelana lawo kulokho, kusho uMnumzana Chris Maloney, umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zeMelika ezwekazi le-Afrika. UMaloney uqhubeke ethi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo ngokusiza amazwe e-Afrika, ethi okumenza alale engalele ibunzima lomonakalo osudalwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security.
Engikhuluma ngakho kumayelana lendaba zomnotho. Siqeda isikhathi esiningi sicabanga ngendaba zokutholakala kokudla. Indaba eziphathelene ne-USAID. Liyazi ukuthi imvama sisebenzela emaphandleni, kodwa ngalezi zinsuku nasemadolobheni sokuqansa nomdubo lendlala.
Udubo esihlangana lawo okwamanje emazweni e-Afrika yikusebenza lamazwe angazinekelanga ukusiza abantu babo ezikhathini zobunzima, okuyizinto ezenqabele ukuncediseka kwalamazwe njalo basebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 ukuqinisa umbuso wabo woncindezelo kuzwekazi le-Afrika, kusho uMaloney.
So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans.
EZimbabwe sikhuluma kanje kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000 abakhojiweyo besetheswa amacala kwephula iziqondiso ze-lockdown. Kulemibiko njalo yokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngakho kumele sicabange kabanzi ukuthi singasebenza njani nehlanganiso ezizimeleyo uma kunenkinga ezinje.
Advocate when there are challenges like this.
Kunjalo nje uMaloney uchaze ukuba kulale mibiko yamanga esabaliswayo ngomkhuhlane we-COVID-19.
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel.
Ngakho kule mali ethile sesithe sayisebenzisa eSahel lamanye amazwe eWest Africa kumisakazwe lenhlanganiso ezivumeleyo ekumelaneni lembiko yamanga ekuthini sikhuphe imibiko yeqiniso kulamazwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
umnumzana Maloni uchaze ukuba uyethemba ukuba ubudlelwano bobungane lolwazi abalalo ekusebenzelaneni lamazwe awe Afrika okuminyaka leminyaka kuzabanceda kunhlelo zokumelana lobunzima kanye langomonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokuqhubeka kwezinye inhlelo zentuthuko ezigabeni ezehlukeneyo zempilo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilazo ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.